ongabophisa ukuthi ume estradini unguwo othengisela abantu imali, ngoba uze uthengisele umuntu imali kufanele ube le-banking license. Kodwa nje hhayi, akuwophisi nje ukunikeza umuntu imali amazisi.
Manje nxa sikhangele lona lolu udubo esilubonayo olwemali yona le entsha emazigi le, ulubona njani njengoba sizwa kuthiwa yona imali uqobo ama-notes, ama-bank notes lama-coins ezindaweni eziningi kayifikanga?
Ye, ngoba yena usomkhulu we-bank uMhlakani wathi yena asoze agcwalise emfikeni imali eningi amaziki, ukwenzela ukuthi abe ngathi uyabamba kumbe uyagaxa i-circulation, izenzitha controlling inflation. Okwesibili ukuthi ngibona ngathi mina abantu laba abejani bafuna ukuthi bajayeze izulu leZimbabwe ukuthi asebenzise ama-electronic money transfers, abanye sasizele sibatshila abantu omali o-incorporation yabo, nikho bakhweza umthelo usuka ku-1% usuka ku-2%. Imali vele emthetho wayo ifanele ibe khona kukini mina engiyisebenzisa ukuthi ngifuna i-cash kumbe ngifuna ukuthi ngiyethenga ukuthi ngisebenzise ama-bank card. Kodwa njengokuzwa kwami yena ekhuluma umnikazi wakho wayesithi yena uzarestrict-a imali ukuthi ibe ningi kakhulu, yenze ukuthi athinte inflation. Mfowethu, lathi nje sasijayele lathi ukusebenzisa electronic transfer, awudingi ukuthi uhambe sithole i-cash. Kunganceda nje ukuyenzela ukuthi imali yethu ingabi
sa. Kodwa lona udubo ulubona lungapi kahle kahle, ikakhulu siyasizwa abanye besithi abantu labo somabhizimusi abalathemba lokuthiwa yi-confidence nge-system ye-bank, ukubona kuyikho yini lo?
Ngingazi ukuthi ngoba mina vele emthetho wami angijayelanga ukuhamba ngisebenzisa imali nyanisuthi kumbe nxa ngikati ithoba nje ngingasebenzisa idola lapha lalapho, kodwa ama-transactions amakhulu ngisebenzisa ebhenki. Nxa abantu besithi ngabalathemba emabhenki kumbe imali, liqiniso, ngoba sekulesi khathi iminyaka eminingi imali zethu zibhidlela. Kodwa okwakhathesi kungcono ukuthi, ngoba imali yakhona sizele sikhona lukathi ngisibulisele emuva, engxenye singaba sokudayela ukusiyejayela ukuyisebenzisa kuzafika isikhathi sokuthi siyayithanda. Kodwa engingavumelani lakho mina yikuthi uhulumende athi yena kule official exchange rate i-$1 eyangaphandle i-$13.50.